Mina ngimazi esesesikolo ngalesa sikhathi besengathi semncane kodwa engikwazi ngaye sibili mina engufakaza ngaye ukuthi waye ngumfana nje wayethule okwakhaya ukuthanda libhora. Ngiyacabanga esikolo sibili wayekhaliphile esikolo ngoba waye ku-B kodwa into wayeyithanda kakhulu kwakulibhora. Wayesithi kwesinye isikhathi esikolo umze engabhalanga izinto yomsebenzi esikolo umbuze athi hayi bengiseboreni hayi izolo bengile training yizizathu engangihlala ngizo kwesinye isikhathi nxa engabhalanga kodwa wayengumfana nje wayethule wayengani kalabangane abaningi kakhulu ayekuthanda kakhulu ibhora ngoba wayevele edlala udivision onesesesikolo uthe eqeda isikolo wahamba wayadlala kuwange esibili.
Singathi abantu bahlulukelwe kanganani ngokufa ngokubhubha kwakhe?
Abantu into le ithe izwakala ebantwini lapha abantu bangani bethukile kakhulu ngokuthi wakuqala umfana bese semncane abantu beqhangela ukuthi naye uza kuba le muli abe lo muzi naye abe umuntu omdala. Njengami mina kuyangethusa njengoba bengumbalisi wakhe ngamfundisa eklasini so bengakhangelanga ukuthi adlule emhlabeni njengoba besesemncane nje kulami mina ngimdala kulaye. Okwesibili abangani bakhe akhule ngoba umfana ozalwe lapha eFollows wakhulela lapha abantu bamaze ngumntwana waze wayakhula waze wajiyasile waze wadlala nebhora so into le ngane yabantu bethuse kakhulu 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 ngoba lapho yakhona ufica into kobekhuluma ukuthi ah lumfana singazi ukuthi njengoba ngane besekwelinye ilizwe ukuthi besokuphilwa njani lokuthi ubesenza nakulamuntu okwazi ukuthi abantu abaningi into le ngane bayiphatha ngakho.